yinto ebuhlungu kakhulu kulabo abasakhulayo. Singakhangela abantu abaningi abangela msebenzi labo abasebancane. Ngakho-ke amazwe wonke ayadinga ukuthi babe yibo abathola imisebenzi, ngokuba yibo abasadinga ukufunda, yibo abadinga ukufundisa abantwana ukuthi bakhulise imindeni yabo. Ngakho-ke bayadinga ukuthi babe semsebenzini okwedlula abantu abadala. Kuzalimaza kakhulu abasakhulayo lokhu ukuthi abantu abadala bahlala isikhathi eside esingaka emsebenzini.
Yes, yabona njalo nxa umuntu sekhulile ukuthi ahlale emsebenzini kuze kuyefika iminyaka engako efakwa nguhulumende, akusindi khonokho?
Kuyasinda kakhulu, kuzaba nzima ukuthi abantu abadala kangako bahlale emsebenzini afike ngo-8 kuze kutshaye u-4 elokhu esemsebenzini esebenza ngobuchopho. Asonto elula leyo. Uyawubone nje abantu nxa sebekhulile yimvelo ukuthi abe sethanda ukuthi aziphumulele, alale, axoxe labazukulu kanjalo. Into yokuthi uzafika abe ngu-enjiniya kuze kube ngaleso sikhathi, abe ngutitshala kufike leso sikhathi, abe yilokhu lalokhuyana kufike leso sikhathi, umzimba kawusavumi, ingqondo ayisavumi. Kuyimvelo, asonto okuthiwa yinhlamba. Sonke sikhula sifika lapho siyafuna ukuthi siyephumule. Imizimba abasoze ikwenelise, ingqondo zabo abasoze zikwenelise. Kusho khona ukuthi okuyabe kusenziwa kuza kuwa izinga lakho esingathi yiquality, ngokuba bayabe besenza bayabe bengenelise engqondweni zabo lasemzimbeni yabo.
Kambe kuyini okwenza uhulumende akwenze khonokho?
Izikhathi eziningi esikunanzelelayo ukuthi kuyakusuke kukhangelelwa abangane, ngoba phela nanku abantu bayakhula, kube sekuthiwa khona hayi kabahlale emsebenzini labo babe lokhu besondla abantwana bekhona laphana. Abasela bantwana abantu abaku-70 abaku-60 ngogogo labokhulu. Ngakho-ke akukhangelelwanga ukuthi babe belokhu bebambelele. Kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi lalokho okwamanye amazwe kuyabe kuthiwa khona abantu kabahlale isikhathi bangabethayi masinyane, kuyabe kubanga ngokuthi abantu bayakwazi ukuphila isikhathi eside kulawo mazwe esithi thina i-life expectancy. Kwelethu ilizwe abantu kabafiki vele leyo mnyaka abangaki bephila. Ngakho-ke angazi ukuthi ngobani abazabe lokhu besemsebenzini ngaleso sikhathi, ngokuba iminyaka yethu iyaphunguka ngendlela yokuthi ezempila kahle kazimanga kahle elizweni.